sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 1 kuMfumfu 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
appropriate measures are being taken to address the cash situation, which include a gradual removal of arbitrage opportunities created through multi-tier pricing.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo we-State of the Nation Address edalele ePhalamende namuhla.
Lokhu sasusa i-United States dollars. Imali eZimbabwe ikhanya ngani sedivalua too much, okokuthi khona imiholo abantu abasakwanisi ukuthenga izinto zokuphilisa ezitolo, yiko abakhala ngakho.
Odokotela abalesikhathi eside besebenza ezibhedlela zikahulumende bathi abasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Iningi lithi impilo yilokhu iqhubeka isiba lukhuni ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla okungelamkhawulo kanye lokuswelakala kwemali emabhanga yokusebenzisa. Zonke lezi ndawo balezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe waqakathekileyo we-State of the Nation Address edalele ePhalamende namuhla. Esithi uhulumende wakhe ukhathazekile ngomsebenzi wokuthenga lokuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha osokubangele ukwehla kwesisindo semali yelizwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Esethula umbiko wakhe wesimo esiselizweni owe-State of the Nation Address edayele ePhalamende, uMnangagwa uveze ukuba uhulumende wakhe uyazazi zonke inkinga ezibhekanele zulu ezizidale ukuba izigangi zithole ithuba lokuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha.
Appropriate measures are being taken to address the cash situation, which includes
kulamanyathelo ambalwa esiwathathayo ukuthi silungisise ukuswelakala kwemali elizweni, aqoqela ukususa amathuba okuthengiselana imali alethwa yikuba lentengo ezitshiyeneyo.
Umphathi ntambo wezamandla kagetsi umnumzana Fortune Chasi wamukele ngenjabulo umbiko kamongameli ngoba ephathe udaba lokusulela kukagetsi elizweni.
Mina ngiyajabula kakhulu ukuthi upresident ukhulume into ezibamba abantu. Indaba yamagetsi ukuthi kumele izesa ithengise amagetsi ngemali ehambelana lokuthi yona iwalungisa njani lokuthi iwathenga njani ngaphandle. Okwamanje bekuyindubeko. Besithenga ngemali ephezulu, sithengisa ngani sithengisa ifrizithi.
Ingcwethi ecubunga ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi uMnangagwa uphathe ngenhlupho ezivele zisazakala kodwa engelamacebo wokuzilungisisa.
Akukho akukhulumileyo okungayenza ukuthi ilizwe liye phambili. Siyabona ukuthi bekhuluma ngendaba ze-Command Agriculture lapho bathi lokho bethela imali kuhlelo olungasiniki lutho, nendlala esilayo eZimbabwe ngemali eyangenayo ku-Command Agriculture bekhangelela ukuthi abantu ngabe bayasutha. Ukhuluma ngokuthi iZimbabwe isivulekile kwezombusazwe kodwa sibona ukuthi hatshi abantu balokho bethunjwe ezindlini zabo betshaywe bebulawa.
Amalunga ebandla eliphikisayo le-MDC atshengisele ngokuphuma edale lapho umongameli eqala ukuthula umbiko wakhe esithi akamnanzi uMnangagwa njengomkhokheli owakhethwa nguZulu. Umgcinisalo we-MDC uNkosazana Thabisa Khumalo uthi yisinqumo abasivumela nayo emhlanganeni wabo omkhulu owe-Congress.
Sile mgoqo esawuphiwa iCongress ye-National Council eyokuthi isesivela kukhetho ngo-2018 ngoJulayi ukuthi uhulumende kaMnangagwa khasimthathe njengohulumende ngoba yithi uhulumende wamasela owantshontsha ukhetho e-Constitutional Court. So namhlanje sintshengisele ukuthi hayi lowo mgoqo lokukhona thina khasimthathe njengopresidenti welizwe.
UMakhumalo uqhubeke ethi wazaqhubeka besenza njalo sikhathi sonke uMnangagwa ebuya ePhalamende ngendlela yokumkhumbuza ukuthi wagqila kukhetho.
siqalisa ukubhoyikota nti sonke la nasibona bethayo namhlanje sibhoyikotile kazazange basibambe.
Embikweni wesona umnangagwa uthe uhulumende wakhe usevumeza amankampani azimele wodwa ukuthi enelise ukuthenga amafutha ezimota okusebenzisa wona wodwa ngesikhathi ilizwe lingenamali yaphandle enileyo ukuwathenga. Kwezokulima uthe uhulumende usebeceleni amadola phose amabhiliyoni amabili emelika 1.8 billion yokuthenga okokulimisa ukuguqela inhlanyelo yomumbu imvundiso lokunye. Kuhlangothi lozokwemba uthe ilizwe lithole amadola edlula kancane ibhiliyoni 1.3 billion kunhlelo zikahulumende zentuthuko. Ngimele isitudio 7 ngiseharare ngiwugibson
bebe.
Silokhu sikudaba limunye. Umongameli Mnangagwa uthe umkhuba wodlakela kanye lokwethuselwa kwabantu elizweni kumele uphele. Wengeze wathi uhulumende wakhe uselethe inguquko eningi kwezombusazwe egoqela ukwesulwa kwemithetho encindezelayo. Uthe njalo uyabunanzelela bonke ubunzima uzulu wabhekane labo ikakhulu kwezomnotho. Ngokunjalo uhulumende wakhe kumele asebenze nzima ukuze athuthukise impilo yabantu. Umongameli Mnangagwa uthe lanxa umnotho usasebunzimeni, amanyathelo asethethwe nguhulumende wakhe aselethe ububelo, kodwa ingcwethi ehlaziya ezombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo uthi kavumelani lamazwi kamongameli Mnangagwa.
Hayi, ingxenye esiphila kwelinye ilizwe ngoba kwiZimbabwe endihlala kiyo kwezomnotho sibili sithwele nzima, asikaboni izithelo zokuguquka zomkonomi, izinto zinzima, imali ayitholakali, izinto ziyadula, akula msebenzi. So izithelo zangkhona sikaziboni njengezakhamizi zaseZimbabwe. Angazi ukuba nomongameli kade ekhuluma ngezithelo ziphi, ngoba izithelo ezikhona khathesi sibili hayi khanyazani izithelo ezingajayelekanga sibili, izithelo zokungatholakali komsebenzi, izithelo zokudula kwezinto, izithelo kokonakala nje kwezomkonomi. Ike sikubonayo kwakhathesi sokukhona lokuwutshengisela ukuthi laba abasibusayo ababoni ukudubeka kwabantu abababusayo.
Uchothoze njalo amalunga edale lephalamende esithi ayaphuza kudaba lokupasisa imithetho ethize ezaletha inhlalakahle lombuso okhululekileyo eZimbabwe. Kambe uyakunanzelela yini ukuthi iZANU-PF ayikhokhelayo yiyo ekhokhela njalo idale lephalamende?
Yakumgceke khona lokho ukubana imithetho ikhandwa yiphalamende. Iphalamende ekhona khathesi ilamalungu ephalamende amaningi eZANU-PF. So nxa ekhombela umunwe ephalamende ebekhombela iminwe emine kwiZANU-PF ngoba yiyo ele majority kuphalamende. Okwesibili, indlela ezombusazi esebenza ngayo eZimbabwe lokubana i-executive yiyo kakhulu ephusha imithetho. So kuqakathekile ukubona sinanzele uma ekhomba ngomunwe owedwa ekhombela ama-MPs iminwe emine ikhomba kuye njengomholi we-executive.
Ukhulume njalo ngodaba lokuthi kumele kuqedwe ukuthithibala ukwesaba elizweni kanye lodlakela. Ungathini ngamazwi yakhe la ikakhulu sikhangela ukubana kulesikhonzi se-United Nations ebesiseZimbabwe kunsukwana ezedluleyo esiyichothoze uhulumende kaMnangagwa phezu kodaba lwamalungelo?
Ngamazwi aqakathekileyo, kodwa kumele sinanzelele njengoba usitsho ukubana bona labo abalethwa kudlwangudlwangu lokwesaba nguhulumende nalowo sibili. Nxa sikhangela kunyamalala kwabantu, ukuthunjwa kwabantu, idokotela lo wathunjwayo, ukutshaywa kwabantu ngama-demonstrations ngo-August, konke lokhu kwenziwa nguhulumende.
Lo Mnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, wexoxa ecingweni lontungameli Nkomo e-Studio 7 ekoBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave, bushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Odokotela abalesikhathi eside besebenza ezibhedlela zikahulumende, ama-senior doctors, bathi kabasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi lokuswelakala kwemithi lokunye okufunakala ezibhedlela. Bethule lokhu namhla encwadini ejulileyo abayibhalele uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle. Bathi iholo labo liphansi okokuthi abenelisi ukuziphilisa lokuya emsebenzini. Njalo bathi udokotela okusigaba sabo hola amakhulu amahlanu i-500 Zimbabwe RTGS dollars, ukuthi ama-consultants okwedlula kancane inkulungwane zamadola i-1010 ngenxa ngenyanga. Odokotela laba bathi abanye babo abasebenza kwele South Africa bahola phose inkulungwane ezingamachumi lasitshiyangalombili i-80,000 rand kusiya phezulu ngenyanga. Baphinde bathi bahlutshwa yikusilela kwemithi lokunye okumele bakusebenzise ezibhedlela. Abakhulume lomsakazo we-Studio 7 bathi sebehlulekile ukuvumelana lomqhatshi ngeholo lokuthi lokunye abakufunayo, ngakho-ke bazakhalala umsebenzi ngolwesine. Okwamanje odokotela abasakhulayo bakhalala umsebenzi ngokufanayo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, Gibbs Dube Studio 7 uxoxele udokotela Paulinus Khosana, umgcinisihlalo we-Health Service Board eqhatsha odokotela. Udokotela Sikhosana ucele ukuthi odokotela bengakhalali umsebenzi.
Odokotela bathi emsebenzini lapha abakhona kule problem eyezathi equipment eyokwelaphisa ama-patients. Uhulumende ubethenga i-equipment leyo, kodwa kukhanya ngani amadokotela abasuthiseki. Bathi i-equipment ilokhu ingeneli, njalo sebesehluleka ukwelapha ama-patient lokusebenzisa ngathi ama-skills lawa abalawo. So le mithi layo ikhanya ngani ayeneli esibhedlela. So bebefuna ukuthi uhulumende engeze ukuthenga imithi le equipment yakhona.
Sizwa futhi bakhala ngeholo lapha babasikhosana, bathini ngeholo?
Iholo lihlupha wonke umuntu, asiwe amadokotela kuphela. Anti uyazi ukuthi khona engathi umumo we-economy eZimbabwe awumanga kuhle. Lokhu sasusa i-United States dollars. Imali eZimbabwe ikhanya ngani sedivalue too much. Okokuthi khona imiholo abantu abasakwanisi ukuthenga izinto zokuphilisa ezitolo, yikho abakhala ngakho.
Singathi kodwa njengohulumende liyazama ukuthi likulungisise yini khonokho, kumbe vele kwehlula?
Ngingathi ukulungiswa kwalokho it's ngokwe izigaba zonke zikahulumende. Singeke sitsho ukuthi khona into engalungiswa ngabezempilo kuphela. Kumele kube ukumanyana kwama-departments kahulumende wonke ukuze sibe lokulungisa umumo we-economy yeZimbabwe.
Yes, siyabona ukuthi bayethusela bathi ke ngolwesine bazakhalala imisebenzi, kumbe bathi abasoze benelisa ukuthi baye emsebenzini ngenxa yokuhlupheka kwabo lokho. Likubona njani khonokho Sikhosana?
Ya, mina ngingathi batsho njalo, kodwa ke esingakufisa yikuthi bakhangele impilo yabantu kuqala, then lokho okwemiholo le mali sibe sikhuluma kodwa besebenza beselapha izigulane, yikho esikufiselayo. Impilo ye inzima emuntwini wonke, kodwa ke esikucelayo ukuthi babe besikhuluma mayelana lemiholo kodwa bekhangela beselapha izigulane.
Lo ngudokotela Paulinus Sikhosana, umgcinisihlalo wohlangothi lukahulumende olo Health Service Board, ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo, isimo ezibhedlela zikahulumende siqhubeka sisibi ngenxa yokukhalala umsebenzi wabodokotela abasanda ukugqiba izifundo. Okwenyanga yonke befuna ukwengezelelwa iholo kanye lokuthi izibhedlela zithole impahla zokusebenzisa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Udokotela Thawanda Zwakhala, unobhala wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uchasisa ngokuthi bami ngapi ngokukhalala umsebenzi.
Our hospitals are in a dire situation at the moment. The junior and the middle level doctors have completely withdrawn labor. And we have
izibhedlela zisesimeni esibi kakhulu. Odokotela bonke sebekhalele umsebenzi futhi ama senior doctors lawo ebelokhe eselapha abantu sebenikeze uhulumende i 48 hours ukuthi alungisise izikhalazo zabodokotela. Nxa engehluleka lokho bazakhalela umsebenzi okuzakwenza ukuthi odokotela bonke bahlale ngekhaya. Thina siyafuna ukubuyela emsebenzini kodwa okwakhathesi siyehluleka ukuzithengela ukudla kanye lokuzihambisa emsebenzini. Ngakho-ke sikhangelele ukuthi uhulumende alungisise udaba lolu masinyane.
UZulu oke waya esibhedlela namhla uthi ulutholile usizo lwabodokotela. Unkosikazi Nomsa Phiri ngomunye wabo.
Hayi, mina ngeke ngahamba sibili esibhedlela. Sasibili amadokotela ebekhona ukwabona nje bodaboda ehamba-hamba. But lapho bengikhona kumbe bekuyiwade ukuthi vele ama-patients angikhona wonke aya-operator, I don't know. Otherwise bengilesigulane mina khona phana esibhedlela of which u-attendwe ngu-specialist. Kulalutho lube engingathi ngiyalusola. Mina ngokwami personally nawe uncedo ngikwanisile ukuluthola ngoba ngike ngatshelwa futhi ukuthi ngizofika ekuseni ngizobona nalo dokotela. Ngenelisa ukumbona lo specialist wangichasisela konke langamshinzo womuntu wami ebengihamba ngaye. Angizange ngithole hlupho.
Omunye wezigulane unkosikazi Sihle Dlodlo laye ufakaza ukuthi ulutholile usizo lokuhlolwa ngodokotela namhlanje.
Mina ngihambile empilo ngisahlolwa i-operation yami. Hayi, odokotela ngibatholile sibili bayasebenza, sebeqalile ukusebenza. Siyabonga sibili bodokotela ukuphenduka emsebenzini ngoba sesingafa nanxa lingekho. Siyacela ukuthi lingasitrikeli shuwa ngoba unzima esiba labo nxa sesiphathekile lina lingekho siyohlolwa ngubani. Singagcina sesisifa phela. Hayi, sicela uhulumende layo ukuthi engakhangela izikhalazo zabodokotela. Ukwenza ukuthi izitrike lezi zingahlali zikhona njengoba yibo abaphethe impilo zabantu ebazamele sibili lokho abakufunayo ngezikhathi zonke.
Umnumzana Cebo Ndlovu ngomunye wabakade betshitsha esibhedlela ukuzobona umnewabo olaliswe e-UBH.
Hayi, mina bengitshitsha e-UBH. Umnawami be-admitiwe, usizo silitholile, odokotela sebebuyelile emsebenzini. Singazi ngoba uhulumende ubangezelele iholo kumbe kungenxa yokuthi lo omunye wabo wayesinyamalele utholakele. Kodwa silovalo ngoba sizihungahungola ukuthi sebengastrike futhi. Besicela uhulumende angenele masinya abapha abakufunayo.
Lanxa umumo lokhe umube ezibhedlela zakoBulawayo, abaningi bathi namhlanje bekunganeno njengoba iningi labakade belesimo esiphuthumayo bebethola usizo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile kudaba esisanda ukulwamukela uhulumende weMelika namhla wethule umlayo ovimba izizalwane zelizwe lakhe ukuthenga amadayimana agejwa eMarange lokungena lawo eMelika. Ugatsha olubona ngokungena lokuphuma kwempahla kanye lokuvikelwa kwemingcele yeMelika ole Customs and Border Protection luthi luthethe leli nyathelo ngoba abagebha amadayimana eMarange ikakhulu bengabazimeleyo kumbe bengamaqenjana basebenzisa abantu ababanjwa ngenkani, i-forced labor ngesiNgisi. Ugatsha lolu luthethe amanyathelo afanayo emazweni agoqela ele China, Malaysia, DRC leBrazil. Sizalithulela udaba lolu ngokugcweleyo ezindabeni zekuseni ngo-6:30 AM lithiye indlebe.
Yebo, 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 mthokozo muhle okhulumayo ngu-Mike Hove. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe-D-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kumbiko wakhe we-State of the Nation Address. Abafisa ukungena kuhlelo lilakho ukusimezela umlayezelo ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1202 465 0318. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ele China namhlanje belivukisa izikhali zempilo ukuzivikela emkhosini wokuthakazelela ukufikisa iminyaka engamachumi ayisikhombisa lelo lizwe libuswa libandla le-Communist Party. Kulamapholisa alichumi lanya kwele Afghanistan atshonileyo ekuhlaselweni kwesigaba se-Balkh ngabahlamuki beqembu lama-Taliban izolo ntambama. Iningi lithi impilo ilokhu iqhubeka isiba lukhuni ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla okungelamkhawulo kanye lokuswelakala kwemali emabhanga yokusebenzisa. Iningi labantu livele alisebenzi ngenxa yokubhidlika komnotho welizwe, njalo labo abasebenzayo bathi abenelisi ukuthenga okumqoka okweneleyo okufana lokudla, izembatho kanye lokubhadala indleko eziningi ngoba kungeneli. Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association elwela amalungelo abahlali baleli dolobho uthi izakhamizi zithwele amagabha avuzayo.
Intengo yezinto kayibambeki, izinto zikhwela nsuku zonke. Ama basic commodities onesekwakhangela ukuthi umuntu enelisa ukuthenga othukela omphupho lokunye nje kokudla ekuseneni nantambama akusenelisike ngenxa yokuthi ngakuqathanisa leholo labantu kakungenelani. Nxa abantu bezama ukuthenga ngama-eco cash lawa, intengo yakhona iyamultiplya ngama-percentage athize iye phezulu kakhulu. Kade kusiba ngcono yokuthi umuntu engaba le cash, uma umuntu nxa ele cash intengo yakhona iyabe ngazanti iphansi, both ways iyabe iveli phezulu intengo yakhona.
Umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi eqinisweni imuli eyodwa idinga imali edlula leyo eyo-poverty datum line ukuthi iziphilise ngenyanga.
Ukuthi umuntu ephile nge-inflation rate ekhona, umuntu ngaze ehole 3,000 bond kathesi, impilo yakhe ayisanelisi ukuthi ephile inyanga yonke. Khona ukuthola bebopha abantu besithini inflation izakhwela ukuthi noma ungaze uhole 4,000 emonth uyabufana lokuthi ubulawa yindlala. Hayi 1.8 hasbo ngokukhuluma asomali lezi, imali nje ongayinika umntwana esiye esikolo abuye iqedi.
Umnumzana Dube usola ukumiswa kokusetshenziswa kohlelo lwe-cash in cash out olokuthengiselana imali okwenziwe libhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe, udaba oluphikiswa yinkampani ye-Econet emthethwandaba.
Khonaphana kufana lokwenwaya ikhubu kungakhangeli ukuthi okubangela ikhubu kuyini. Ukuthi kube le cash in the cash out akutsho ukuthi ungakuvala khonoko imali sizaba lesisindo, ngoba lokhu anabe kuncede kuthini kunje, uzakufuna ukuthumezela kumbe ngumfana enkomo ekhaya, uyabe ufuna ukuthola imali yakhe nge-cash. So ukwanisa ukuthi ukheshe in la ekheshe out ngala thola imali yakhe lana layo, ngoba yayezama ukuthi athenge kunjani kulesi sindo into yabe efuna ukuzithenga. Kodwa kathesi nxa sesithe sikuvalele khonokuyana kusho ukuthi seziphilela izweni vele ngelamali, ngoba imali yangikhona ikade sithembola la ama-cash back lana ukuthi ungathenga la igrocery ethe xaxa sakuthi busucela laphana imali ethize lokuze ugade umjova, ngoba phela umjova kawugadwa nge-eco cash, umjova kawugadwa ngokuswayithwa. Lezi izinto vele esiyo sizifuna empilweni, kawusoze ukuthi uzahamba mbe kathesi ngifuna ukugada ngiye ekhaya kithi enkaya angikuze ngihambe ngifike ngi-eco cash endiniswayi, bazawuthi bafuna i-cash ngoba labo bafuna ukuthi bayethenga amanye amapati. So khona kuyazi ukuthi yebo ye singathi kumbe kungavala okade kukhola khona ukugama, but kayisiko okuzalungisa umkhonomi khonokho, ngoba umkhonomi vele kawubulawa ngama-cash in nawama-cash out. Ama-cash in cash out abevele khona even ngesikhathi sama-US dollar. Into eqakathekileyo kakubiswe imali elesi sindo elizweni. If it means siyajoyin irandi lakhona ngale libo-South Africa bakhona ompesa vele kakusiko ukuthi yinto eqalisa kathesi lapha, even ngahambe kwamanye amazwe kusale kukhona khona ukutransfer imali ngamafoni and so forth, cash in and cash out. Kodwa kakuzake kwaphambanisa imikhonomi yamazona lawa. So thina kithi okwenza kube njalo ukuthi kukhona fundamental in terms of economy okurongo okumele kulungiswe.
Kodwa umfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu uthi kufanele abantu makhaza kanye labo somabhizimusi bencedisane lehulumende ukulungisa umnotho welizwe kulokuphambanisa inhlelo zakhe.
Uhulumende angazangezeleli imali iholo lezisebenzi, abamabhizinis abagangileyo bazakhuphula futhi intengo yezinto esizithengayo. So kakuyindawo kuthatha ukuthi sonke sihlalelini phansi ku-round table engukuthi mina i-broad based national dialogue, sikhulumisaneni sivumelane sokuthi ilizwe lethu silakhe njani. Oma-businessmen bayekele ukugilimbani lobuswela, ngoba kangikuzwisisi ukuthi kwenzakala njani ukuthi okay ayewoda i-safer ye-safe eyokuwathethwa yi-mark egoli azoyithengisa nge-$100 kodwa abantu abayithengisa e-streeting beyithengisa nge-$30. So kukhona ukuganga kumele ukuthi okwenzakalayo okufuna sihlale phansi njengesizwe sitayifeni ukufaka ilizwe lethu phambili. Kuthele ukuba labanye abafuna ukuthela ithebetshebe ngoba bengobabonaka abayisibi ababusayo. Sonke nisitayifeni ukufaka ilizwe lethu phambili sihlaleni phansi ukulungisa. Uhulumende yedwa akanelisi ukulungisa, amabhizinesi ayavota, abepolitiki bayavota. Sonkeni kuthatha ukuthi sihlaleni phansi silungise ilizwe lethu.
Embikweni wakhe obalulekileyo o-State of the Nation Address owethulele ilizwe namuhla, uMongameli Emmerson Mnangagwa uchasise inhlelo ezithile uhulumende azisungulayo ezokuthuthukisa umnotho welizwe kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu, ezokulima kanye lezokuvuselela amafekithali. Kwezemidlalo, abaqeqeshi bamaqembu omdlalo wenguqu amela ilizwe kumncintiswano yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika bathi bakhangelele ukwenza kuhle kakhulu ngemva kokunqoba ngempela viki edluleyo. Intathe yezindaba ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lesiplatinum lifinyelele ukuyadlala kwisigaba sezibaya esomncintiswano we-CAF Champions League ngemva kokunqoba elikwenzele i-UD Songoela kwele Mozambique nge-5-2 nxa sekuhlanganiswa impumela yemidlalo emibili yedlalwe yilawa maqembu. Umdlalo wakuqala odlalelwe kwele Zimbabwe uphele iqembu lesiplatinum linqobe ele-UD Songo nge-1-0, ikanti wehlandla lesibili odlalelwe kwele Mozambique uphele iqembu lesiplatinum linqobe nge-4-2. Limpumela itsho ukuba iqembu lesiplatinum selifinyelele ukuyadlala kwimidlalo yezibaya lapho elaphelela khona kumncintiswano owedlulayo. Iqembu le-FC Platinum Lizwe Sweswe uthi kuzabaphathisa kakhulu ukuba sebake badlala kulesi sigaba ezomncintiswano.
Sisuka lapha sasile plan and iplan yethu kwakuyukuthi khona loba kanjani kufanele siqualify sidlulele phambili sekumamini league. Lokuthi khona nxa sifika ngala kufanele ngasidefend, kufanele sifike sihlasele ngoba ukuhlasela kwakuzasinika amandla okuthi khona singahlosha eyodwa kuzamele badlose ezimbili, singahlosha ezimbili kuzamele behlezi eziyi-4. Sesikhangelele ukuthi sikumini league last time yebo sidlalile, i-experience iqakathekile. Sikubonile sikubonileyo osokukhulu kathesi ukuthi at least sidlale sikwazi mhlawumbe ukuthi sidlule lapho khona esayehluleka khona ukuthi nasidlule khona kulast season.
Iqembu le-Triangle Lions lona lifinyelele kusigaba sama-playoff kumncintiswano we-CAF Confederation Cup ngemva kokunqoba iqembu le-Azam elakwele Tanzania nge-2-0 nxa kuhlanganiswa impumela yemidlalo emibili edlalwe yilawa maqembu. Ngokunqoba lokhu iqembu le-Triangle lingene kusigaba se-playoff njalo linganqoba lapho lizafinyelela kusigaba sezibaya. Umqeqeshi weqembu le-Triangle uTaurai Mangwiro utshele izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo odlalwe ngomgqibelo enkundleni eBarber Fields ukuba ulethemba elokuba iqembu lakhe lizafinyelela kusigaba sezibaya. Loba nje kungokwakuqala ukuba liphatheke kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa.
Do not want to retreat us to just as a playoff anything, we want to aim even higher.
Sikhangelele ukudlula kusigaba esilandelayo, sifinyelele kusigaba sezibaya njengokutsho kwethu singena kulomncintiswano. Singabe sibatha kulomncintiswano kodwa silabo abadlali asebeyake bedlale kuleli zinga ndawonye nabaqeqeshi abalolwazi ngomdlalo wenguqu.
Sikhangele impumela yemidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup edlalwe ngempela viki yedluleyo. Iqembu leHighlanders lidlulele kusigaba sequarter final ngemva kokunqoba elikwenzele iDynamos nge-1-0 ngeSonto. Amanye amaqembu afinyelele kusigaba sequarter final ngabalisele iManyika Diamonds lona elinqobele iChicken Inn nge-6-5 ngemva kokutshaywa kwembekwa. ele-Black Rhinos lona elinqobele iTelone nge-2-0. ele-ZPC Caribba elinqobele iWange nge-2-1. Elingezi Platinum Stars lona elitshayele Mushawane Stars nge-2-0. Kanye leHarare City lona elinqobele iCape United nge-7-6 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Amanye amaqembu amabili lawa azaqhubekela phambili ayedlala kusigaba se-quarter final azakwazakala ngemva komdlalo ozakuba phakathi kweqembu le-FC Platinum kanye leChapungu kanye lozakuba phakathi kweqembu le-Triangle leHerentals. Imidlalo idluliselwe phambili ngoba iqembu le-FC Platinum leTriangle yabephatheke kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Ngimelestudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi ke silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.